Uqhitha mfundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho baba kuthi ngesikhiwa yiskin tag kumbe insumpa. Kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo. Insumpa vele ezizale zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa lawo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungamawotsi. Lezinye izisumpa ezinye eziphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone lawo usuphunywa kunye kuyabe kungamawotsi. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayilandaba kumbe kumele kuthathwe ezinye indlela zokuthi kwenzwe ibiopsi iyekhangelwa ngaphansi kwemicroscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya uqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu bayekuthi ngama-moles, ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa enensumpa, nxa wazalwa elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona benensumpa, abazala benensumpa, hhayi zingeke zihluphe nje, bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili. Kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi unazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele. Hayi mina kazingikhathazi, angila nkinga lazo, zithule kuphela, zigcijile njengenalithi. Zilokukhula mbijana mbijana, azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe ePrincess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
Lo mkhuhlane uyasi-affecta, uya-affecta abaningi bethu abaphila le albinism njengoba sikhangele ukuthi kakhulu kanganani nxa silapha eZimbabwe sikhangele indawo yakithi ngapha eMathebeleland. Kuyatshisa kakhulu ilanga, ilanga liyatshisa kakhulu. So iskin yethu sikhangele ukuthi njengoba isensitive kangaka kuba lula ukuthi si-affecteke. Ama-sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye. Ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe ziningi-nyana.
Ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zile mihlobo ehlukeneyo.
Zilomhlobo, zile mhlobo etshiyeneyo. Omunye kuthiwa ngama-moles. Lo mhlobo uyenziswa yikuthi khona nxa umuntu etshile waba le sunburn then besokurisulta sokuphuma insumpa etshiswe lilanga besokusiba lensumpa. Insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingaphele emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable. Then ezinye zigcine zibumbana zisenza iskin cancer. So kuyasihlupha nje, kuyayenza ukuthi umuntu aswele iconfidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babe kukhanyekhanyela nje uswele ukuhlaliseka, uswele iconfidence. Lawe khonokhu as umperson nje as umuntu kuba kubi nje, you feel very uncomfortable.
Ukhuthaze uZulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo balakho ukubancedisa. Abezempilakahle bagcizelela ukuthi banenge abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.